nje akavote sikunazeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo le ngikhuluma ngindlela yami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ukuchekwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami. So inkinga zikhona sibili njalo abantu bayakhala kakhulu sikhuluma abantu abasemakhaya kubolupane kubo Victoria Falls so wange kuma WhatsApp lapha basendela ama-message njalo nje ukuthi bantu angikatholi ibizo lami kuthiwe ngicheke lapha efonini ifoni la ayinika ama-results wona lawo njalo sikubonile futhi la kobulawayo khona lapho bekulabantu abaningi kakhulu even ezekhi lapha siyakhuluma ukuthi khona hhayi mina ku-inspection ibizo lami angilitholanga. Abanye basitshela ukuthi ama-police station asetshintshile njengokuthi nxa ukobulawayo khona lapho kumele ukuthi uvotele edorobheni e-City Hall ugcine usithole ibizo lakho ingxenye selikulobhengula street ngale ekucineni kwedolobho. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi.
Ngibona ingani imbangela kuyini
uhluphe esilalo dade kathesi ukuthi khona izekhi ikayizange i-communicate ukuthi i-delimitation report esilayo kayitshengisa ama-police station i-coded ilama codes so ama-numbers ayitshengisa ukuthi i-police station le yiphi njengokuthi amaSwazi primary school kumbe iManondwane primary school lanilani. I-delimitation report leyana esayithola kuzekhi kayitshengisa konkhana kodwa itshengisa ukuthi ama-constituency asekhava amawadi aphi le ndawo ziphi njalo kobulawa khona pha sokulabo Bulawayo North for example kubomatobo sokulabo Matobo Mangwe Matobo kwa izinto zenzana sezitshintshile especially at constituency level but inkinga esikhona kathesi lathi esifisa ukuthi abezekhi basixazulele yona ukuthi khona at polling station level abantu kumele ukuthi bengaye imgcwele itshintshile ngenxa ye-delimitation ye ingabe i-report yakhona or i-information about izinto indawo zona lezo esezitshintshiwe lanilani lathi sizitsheliwe lathi besizancedisa ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi hhayi nxa usendaweni enje yenza so esikhathini esinje kunzima ngoba izekhi yo yodwa ekwaziyo ukuthi abantu bangabe betshintshiwe batshintshwa baya ngaphi njalo kwahamba njani. So kuqakathekile kakhulu ukuthi izekhi ngalesi sikhathi i-inspection njengoba bethi sebeyingezelele nge-one more day abasebeswele amabizo abo sokumele ukuthi benzeni nxa khonokhu singakuthola kuzekhi lathi sikhangelele ukuthi nxa information isesilayo sesingakwazi ukuthi lathi sigijime.
Liyaxoxisana yini le-commission yezekhi ngalolu hlupho?
Uhlelo lolu olwe-inspection i-rollout ye-inspection sasixoxisa lelezekhi yasikhuluma ukuthi kuzaba nohlelo lwe-inspection sikhuthaza abantu ukuthi beye-checka. So khathesi sesikhangelele ukuthi sizaxoxisana lezekhi sebebuyelile emahhofisi nabo ukuthi siyebuze ukuthi sisuka lapha siyangaphi kwenze ukuthi abantu bazwisise ukuthi bavota bengaphi nxa kuyukuthi kutshintshwe ama-constituency kutshintshwe nganjani njalo umuntu nxa yade i-police station ngoba i-voting yethu i-police station base nxa i-police station yakhe yade la nxa isi-200 meters away umuntu yena lwazise ukuthi hayi utshintsho solukhona yilolololo.
Abemaphandleni kubaphatha njani lokho?
Indawo lapho okuthiwa amabizo abo ngabe sekhona kukhashana njalo ukuchecka lokho okukwenziwa emafonini lokho akubasebenzelanga abaningi bakhona. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kwesinye isikhathi lama le wadi sibili yabisetshintshile ncadi ku-ward 3 sikhuluma ngabalupane ngani u-ward 3 uzithole ukuthi ibizo lakho sekuward 4 u-ward 4 wakhona kuyabe kulohambo olude sibili kusuka kube kukhatshana kakhulu umuntu ukuthi akwanise ukuthi ebelonke elandelele dinga ibizo kuba lukhuni kakhulu.